Dola letu hali sasebenzi lengamaphepha sibili alisasebenzi kuyasihlukumeza kakhulu ekupraiseni kwethu izimpahla ngoba sokumele ngelanga ngelanga sitshintshe ama-prizes ethu osokusenza ukuthi lama-customer yethu vele sibalekele njalo bengasithembi ngokuthi sithengisa njani. So imali yethu iwile kakhulu yasi-affecta kakhulu especially nxa sesisithi siyohoda ngoba kulabanye laba abalokhu besabuya bethwele yona le imali yakithi eZimbabwe nxa susayintshintsha emkambeni le emnyama engesitha leyi ukhanya vele sesidinda ndawonye kasiselama-profit esiwa-expectayo ukuthi sithole imali engasincedisa yokuthi siphinde sithole le mali yokuthi siwode. So kuyasihlukumeza kakhulu njengezisebenzi.
Kodwa aliyitholi yini imali njengoba abantu beyidingela ukuthi bethenge kini okokuziphilisa nsuku zonke okunjengembhida, amatamatisi lokunye?
Imali eningi itholakala phandle sibili nothi kumantu abazisebenzayo emavendeni kodwa kubona laba abasebenza ukuthengisa imali yensitha emkambeni yensitha. Lokuthi siyibambe imali ezandleni zethu kugcina vele singasakwanisi lokuthi siyibambe. So okusalayo ukuthi imali eziningi ziphandle ebantwini. Lathi njengobana singabantu abazisebenzayo sinezimoli phela uyathi usuthi uyatshayisa uthi uyathi uyafika emashophu especially ekuseni uyahamba kotm ko-pick and pay kumbeni uye kospar uthi ufike usathi uyatshayisa into zizobe sithi leyi kayikaprayizwa le malini lijana malini 5 minutes 10 minutes suka kubuzwa uyi-rate ubusuthetha ngapha nxa usiyayo ngasithi council uthola namhla ibhili yakho nxa dumele ubhadale 13,000 uzobe sithi sesicalculatile i-rate namhla ithi malini sosokumele ubhadale 19,000. So at the end of the day kuyasihlukumeza thina esizisebenzayo ukuthi vele imali yethu esiyibambayo ayiseseyimali ongahlala usithi uyibhajethile, asomali ongahlala usithi ulayo esikhwameni ngoba ihlale ngephephukileyo every time. Ngibe sengikhuluma ngokuthi thina singaba yesilalo ithuba lokuthi sikubambe lathi ama-user kumbeni amarandi kuya ngokuthi sabe sithengelwe ngabantu abavela out abavela kwamanye amazwe, but thina nxa sithengelana thina sodwa leyo mali vele abakho abayitholayo ama-27 bayithola yona le entutshwane kodwa yiyo yona le abayisebenzisa ukugada ngayo amabhasi ukwenza nje i-day to day living ngoba imali zabo zingama-plastic money bezithola emafonini bezithola emabhenki kumele beyiswayipha.